sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 25 lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ukudizayina kwakhe kuzaletha i-peace le-progress kuma-structures.
Obe ngumgcini isihlalo wogatsha lwabesifazane kubandla le-MDC Alliance koBulawayo, unkosazana Tendai Masocha usesuke esikhundleni lesi kulandela ukuvela kwengxoxo yakhe lesinye isiphathamandla sebandla.
Ikuthi uBulawayo ungananzelela indawo engamahlangano besingathi lapho kuhlangana khona abantu abavela endaweni ezishiyeneyo.
Sokubhubhe omunye njalo umuntu uBulawayo ebulawa umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Ngesikhathi inani lababulawayo lomkhuhlane kobulawayo lokhu liqansa.
Joe Biden wacho vele from ekuqaleni ukuthi yena i-cabinet yakhe izorepresenta ama-Americans wonke.
Kwezemelika, umnumzana Joe Biden useze wakhetha abaphathi ntambo bakahulumende wakhe okhangelelwe ukuthatha intambo zombuso ngozibandlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lo ugatsha lwabesifazane koBulawayo kubandla le-MDC Alliance, unkosazana Tendai Masocha usesuke esikhundleni lesi kulandela ukuvela kwengxoxo yakhe lesinye isiphathamandla sebandla kobomakhalekhukhwini. UMasocha uzwakala esethusela isiphathamandla sicatshangelwa ukuthi ngumnumzana Jameson Timba ongomunye wabahlulela udaba lokuthi uMasocha wayelokwenza lokuthunjwa kosakhulayo umnumzana Dawanda Mjehiwa ngenyanga kaNtulikazi. Umbiko lo ongamazwi atholakala kuWhatsApp uthi nxa bengaqhubeka bemhlukuluza uMasocha uzaveza ukuba uMjehiwa labanye abangamachumi amabili abasakhulayo babefuna ukuhlasela izakhiwo zikahulumende njalo bengaba babelezibhamu. Phambilini ngombhikitsho owawuqoqwe ekupheleni kwenyanga kaNtulikazi kodwa awuphumelelanga. UMasocha yena uyalandula ukuthi wayelokwenza lokuthumba lokhu ngoba laye wayethunjiwe wahlukuluzwa ngamapholisa andubana bamkhulule. UMasocha utshele iStudio 7 ukuthi usetshedela emuva asuke esikhundleni lanxa ezayala elokhu elilunga lebandla le-MDC Alliance ngoba impilo yakhe kunye lemuli yakhe isisengozini ngenxa yalolu daba. Sixoxe lelunga lebandla leli koBulawayo umnumzana Ephraim Sibanda othi bajabulile ngenyathelo likaMasocha.
Ukudizayina kwakhe kuzaletha i-peace le-progress kuma-structures.
Zikhona yini ezinye izikhalazo kade lilazo ezingayisizo lezi ezikhulunywayo lapha ezikamnumzana Mjehiwa ukuthunjwa kwakhe? Kukhona yini ezinye izikhalazo kade lilazo?
Zikhona izikhalazo ezazibhalwe ku-charge sheet ezingazange ziphendulwe yi-commission le eyayikhethiwe. So yeah, but njengoba sechile hayi sesifuna ngani hayi sokuzaba le progress sivile and hayi akusancetshwa sikhuluma ngakho ngoba hayi selidume ladlula.
Ukhona yini elimkhangeleleyo ukuthi abe nguye ozaba ngumgcini sihlalo njalo ungasitshela amafitshane ukuthi likhangelele umuntu onjani?
So ngumlandu wabo mama ukuthi bekhethe umuntu ongabamela, but thina sikhangelela umuntu ozayenza abantu bebambane, ozaba ngumuntu othumayela ivangeli elokwenza iparty thuthuke, not umuntu othanda ivigoroni, not umuntu othanda ukubona abantu bexabana, othanda ukuxokozela endaweni angazange axokozele khona. So hayi, mbona ngani omama bazakhetha umuntu oqondileyo, umuntu ozabe elisithunzi, uzaba lesithunzi ebantwini la kuma structures.
Umnumzana Ephraim Sibanda lilunga lebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. kulo muntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 njalo izolo kobulawayo kulandela ukubhubha kwabanye abane kuleli dolobho ngomvulo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe ngumkhuhlane lo kuleli dolobho kusukela mhla ka 1 kulinyanga laya kumachumi amabili lantathu 23. Idolobho leli yilo elikhokhelayo ngenani labantu ababulawa yi-COVID-19 elizweni lonke jikelele kulezinsuku kanye lababanjwa lomkhuhlane lilandelwa yizabelo zombili zeMathebeleland. Ugatsha lwezempilakahle luthi phakathi kwabangamachumi ayisitshiyagalolunye ababanjwe umkhuhlane lo izolo, abangamachumi amabili lanhlanu ngabakobulawayo. Kulabangamachumi amane lambili njalo abeMashonaland West, abalichumi lanye abeMathebeleland South, abathathu ngabeMaswingo, kuthi ababili ngabeMashonaland Central, labayisikhombisa abeHarare. Abafunyenwe besebesilile bayisitshiyagalolunye kuphela. Inani lasebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamuka elizweni lonke jikelele selifike ku-9,398, kuthi asebepholile bangu-8,297, asebebhubhile bangu-274, kuthi abalokhu begula baphose bafike ku-9,827. Ibulawayo yiyo elabantu abagulayo abaningi abangu-233, ilandelwa iMathebeleland North ele-195. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okwakuqala kumele sikuzwise ukuthi igciwane kalihambi. Abantu yibo abamemethekisa igciwane ngenhambo zabo ngokuhlangana kwabo langokwemukela izimpahla ezivela ngaphandle kwedolobho lakobulawayo. Siyakwazi sonke ukuthi uBulawayo yindawo egcinwe kakhulu ngabantu abase-South Africa lapho kubuya khona omalayitsha le mpahla eziningi eziyabe zithwele. Khonaphana ukuthi igciwane liyabe likhona empahleni lezo kumbe hatshi akula muntu okwaziyo ngenxa yokuthi nxa emukela impahla ngakho yayadinge ukuthi ngabe kule gciwane yini. Okwesibili, ikuthi uBulawayo ungananzelela indawo engamahlangano mbe singathi lapho kuhlangana khona abantu abavela endaweni ezishiyeneyo, ngabe kuyikuthi uvela kuliphi ilizwe, Botswana, South Africa, Zambia, even abavela kubomalawi bayafika nxa bebuye ngoHarare besiza koBulawayo. Konke khonokuyana kubangela ukuthi abantu bakoBulawayo babe sengozini enkulu kakhulu ngasikhanyela indawo yegciwane le-COVID-19. Siphinde sikhangele futhi ukuthi koBulawayo kade kuvele khona ababulawa yi-COVID kumbe abathe batholakala bele-COVID bagcinakala ngaphi, bagcinakala kuhle yini, ngoba siyakwazi ukuthi izibhedlela zethu akuqedakali okwenzakalayo laphana. Umuntu engahamba egula uyahlala amaviki amathathu, amaviki amabili kungelanto eyenziwa enika iparacetamol lalo elingamphathisi kangako. So ngokunjalo-ke i-COVID-19 layo ayivikelekanga ngokuqondileyo koBulawayo.
Abaningi sizwa kuthiwa sebewutshaya indiva lomkhuhlane kulezi nsuku khona ngapho koBulawayo. Yebo, yikho okwenzakalayo yini?
KoBulawayo ngendlela abantu abaziphatha ngayo sokumhlambi kazelusile, ubuchakide buchelesile, akula muntu okunakayo khonokho ukuthi COVID isesekhona. Ngiyangihleke ngibulawe zimbambo nxa ngikhangela amapholisa emisa izimota ngasiye esidikidikini sedolobheni ukuthi kambe ukumisa imota ubusungilunguza yikho kuzakwenza ukuthi COVID ingamemetheki yini. Okudingakalayo koBulawayo ukuthi abantu baziqoqe, abantu bafunde ukuthi COVID sesibangeni sesibili esasike sakhulunywa ngu-professor kumbe usikhica mfundo usolwayo ngwenya owempilo. Wakuveza sobala ukuthi nxa sokulanda uNovemba December kuzaphenduka okungumkhuhlane lo, kuyaphenduka sokusiza ngelinye izinga eliphezulu and sesifikile kulelo zinga. Nxa sithi siyakunanzela abantu bakithi sebekhohliwe ukuthi kanje vele umsebenzi wemaski ngowani. Anti kade sokutshisa umuntu engafaka imaski 2-3 minutes uyabe eseyikhiphile ngoba usetshiselwe. Kunje kade sizikolo zivuliwe phansi phezulu abantwana, so kuyaminyana khona phana emaklasini kube luthuli. 3 ababalisi siyakwazi ukuthi badonse izinyawo khona kana kwenza ukuthi abantwana nabo bazithole sebexubana ngenxa yokuthi bayebebodwa. Siphinde sikhangele futhi ukuthi kade vele khona kwenzakalani kulabo abasezindlini, bayathestwa yini? kula testing yenziwayo akufanani South Africa lathi kuze ukuthi sokutestwa inani lingaka. Iningi labantu kabakwazi ukuthi bale COVID umbe kabalayo. Njalo siyakhuthaza ukuthi ngabe kuyavuma ngabe sithi uhulumende akavali idolobha lakobulawa kwesikhatshana ngoba umkhuhlane lo lapho zavela khona ngokuqinileyo ngokuqotho sizananzela ukuthi izimuli lezimuli ziyabe sezilawo.
Umnumzana Thembelani Dube ngwenhlanganiso yezakhamizi eyobulawa Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington DC. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo esivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umphathi ntambo wezenzakala esigabeni senkabazwe umnumzana Larry Mavima owasuka emphakathini ekuqaleni kwenyanga edluleyo ngoba ebanjwe igciwane lecoronavirus uthi uhloliwe izolo watholakala engaselalo. Iphephandaba leChronicle lithi kulomtshayeli wendizamtshina umkhululi Dube lo wesifazane kade emfundisa ukutshayela indizamtshina ungaqanjwanga igama ovezwe ngokuthi ngusweswe obhubhileyo kunye lo Dube ngemva kokuba indizamtshina yabo iwile esomabhula duzane leGweru. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani nonke balaleli beStudio 7 konke nabasakazi bakhona umhlaba wonke jikelele. Ngizathanda nami ukuthi ke ngibe lokuyimukisa abantu bakithi isihlobo zethu bantu benkosi njengoba nje sisiya nje kuma festive lokuzeni kuma Christmas and so forth abantu njengoba ngisizwa kuthiwa bazabe amaboda evulwa abantu besiya emakhaya bakithi ngilalela imihla namalanga ngizwa kuthiwa khona igciwane libhukile liyahlasela left and right abantu bayagula abantu bayafa so ke ngifuna ukuthi nami ngilimukise amahlabe zulu bantu benkosi ngoba ngiyazi ukuthi ke njengoba kungumakhisimusi kunje kuzabe kule migidi abantu bebusa bejabula bethokoza butholakala ukudla kwamahhala lezinto ezinathwayo mahhala. So ke laphana kuzayenza ukuthi khona abantu abaningi impela bathelelane kakhulu lesi sifo se-corona. So ke bakithi njengoba ke amatshwala azabe ethe chithisaka impela ngapha langapha kuphuzwa kubuswa kanjalo. Qaphelani bantu benkosi. Yebo siyavuma ukuthi khona indlala yona vele ikhona nezinyama lezi azibonakali so izi zizabe zikhona lapha nalaphana namatshwala lawa abantu bazabe kakayila mpela okunzima kakhulu bethi masebezidlela into zabo bebesebesiba budedengu nje besiba lovasi nje behamba bephuma bengena lapha besenzani beqhawulana besondelelana betshelana izindaba okunjalo igciwane ke lizathi ukwanda kakhulu bakithi ngiyaxwayisa bakithi ukuthi qaphelani lilimuke kakhulu bantu benkosi sizaphela isizwe. Bantu ngathi tshentshele mpela tinanzelele kwazo ngube bugwele kokubani kwachipedza bantu hayi angeke ngande bakithi nami ngizathi ukuthi nami ngidede okhulumayo lichagwane elikhulu esigabeni saseplumtree kusiwuwu ukhanya nincube yabonga amen kuleyo ndawo.
Sadibonani lonke balaleli bakaStudio 7 ngiyabonga lami ukuthi ngizwakala ukukhuluma khonapho. Kunzima sibili, kunzima. Abantu singakhuluma konke, sikhulume konke okubi. kodwa abantu bakufanelanga sikhulume izinto ezingazwakaliyo. Siyezwa kuhlala kukhulunywa ngabomnangagwa omakhuphe bonke ochamisa iproblemu. Abantu kabayazi into abayifunayo. Ungathi basikhethele abakufunayo, wasuka bebhayini sebebuya bekhuluma futhi. Ngiyabonga nami ukuthi ngikhulume, ngikhuluma ngilapha ngiseBotswana. Siyabonga.
Salwana ngasebenza kwaStudio 7. Mina igama nguNkanyiso, ngihlala ngilapha eJohannesburg. Ngifuna ukuthanda ukuthi ngibe ngixwayise abantu besiNdebele ukuthi anti ibandla elingathi lilama-interest wabo balibona nje ileli likamtokazi, yilo ibandla elilama-interest abantu be-region yemathebeleleni. Siyabona napa balwile belwela umagwegwelwano wesipelo erongo, okubonisa ukuthi abantu besiNdebeleni vele abasahlonishwa. Balilwela indaba yakhona yaze yalunga. So ziningi izinto abazidlelayo, kufanele ukuthi abantu besiNdebeleni ngabe bayabaxhasa laba bantu, babone ukuthi into yabiphelela ngapi. Lokhu kube lokhu esigijima ngemva kwamashona ngabo MDC labo bani bani, akusoze kusincede, akusoze vele kusincede. Asilandeleni labo bantu ababonisa ukuthi bane-interest yethu entweni abazenzayo. Even ukulwela abantwana laphana empilo abafuna ukuba ngamanensi balwa kakhulu abana abantu, ukuthi kanti abantu be-region yethu bona waye bengangeni lapha ezikolweni. Kodwa mase kufike ekuthini sivote, sibuya sivotele bona laba abantu abasicindezelayo isikhala ngabo. So into zethu ziyalunga njani? Asivukeni emaqandeni, silandeleni umthwakazi. So angikhampeneli yena, kodwa ngikhuluma nje iqiniso njengoba linjani. Babhayi msakazi, ngiyabonga. Salwana ngasakazi kwaStudio 7. Mina igama nguNkanyiso, ngihlala ngilapha eJohannesburg. Ngifuna ukuthanda ukuthi ngibe ngixwayise abantu besiNdebeleni ukuthi anti ibandla elingathi lilama-interest wabo balibona nje ileli likamtokazi, yilo ibandla elilama-interest abantu be-region yemathebeleleni. Siyabona napa balwile belwela umagwegwelwano wesipelo erongo, okubonisa ukuthi abantu besiNdebeleni vele abasahlonishwa. Balilwela indaba yakhona yaze yalunga. So ziningi izinto abazidlelayo, kufanele ukuthi abantu besiNdebeleni ngabe bayabaxhasa laba bantu, babone ukuthi into yabiphelela ngapi. Lokhu kube lokhu esigijima ngemva kwamashona ngabo MDC labo bani bani, akusoze kusincede, akusoze vele kusincede. Asilandeleni labo bantu ababonisa ukuthi bane-interest yethu entweni abazenzayo. Even ukulwela abantwana laphana empilo abafuna ukuba ngamanensi balwa kakhulu abana abantu, ukuthi kanti abantu be-region yethu bona waye bengangeni lapha ezikolweni. Kodwa mase kufike ekuthini sivoteni, sibuya sivotele bona laba abantu abasicindezelayo isikhala ngabo. So into zethu ziyalunga njani? Asivukeni emaqandeni, silandeleni umthwakazi. So angikhampeneli yena, kodwa ngikhuluma nje iqiniso njengoba linjani. Babhayi msakazi, ngiyabonga.
Yebo balaleli labaphethe uhlelo, linjani lonke? Linjani lonke ezihlobo? Hhayi, thina sibona i-corona leyo kuthiwa lokhu iqhubeke siya phambili, kodwa hhayi, asizinikezeni kuNkulunkulu. Konke uNkulunkulu uza kuqeda. Ngiye kubaba lothi thokozana egrawundi kasoze bone lini. Hhayi baba, sikhona thina, khona thina esimelayo uthokozana. And esibaningi futhi ikuthi thina asiphithizeli, asiphithizeli njengabakakhamisa. Abakakhamisa bayaphithizela vele ngesiphithiphithi sodwa. Hhayi thina, hhayi, sibekekile baba, sihlelekile futhi. Izinto zokuphithizela vele asiphithizeli. Inhlamba vela kula muntu ongathokwani. Linje langilabizwa nge-G40, wakhanya kuyiyo sibili ukuthi yi-G40. Lathi selisibiza ngezanu. Hhayi akula mndaba, konke siyagcoba ngamafutha. Kodwa thina sithi phambili ngaye udokotela, phambili ngaye u-TK. Asimthisi sikamba laye, asimthisi sikamba laye. Ndingaze lithini lithini, akula nto elingayenzi.
Lawo bekungamazwi enu. Lina balaleli bethu, elisithumela wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Besikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso ezibela ilungelo likaZulu emhlabeni jikelele sezikhuthaze uhulumende wakwele Ethiopia ukuthi angasebenzisi udlame esigabeni seTigray. Kulandela umbiko ukuthi amasotha asesigabeni lesi kumele asuke kungakadluli ilanga langalesine. Iziphathamandla zakwele Kenya zibikwa zicubungula ukubulawa kwabantu abangamashumi ayisikhombisa lambili ababulawa phambilini kokhetho luka 2007. Abezomvikela kwelesomalia bahlenga abantu abawelwe ingozi yezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Cyclone Gati. Leli zulu line ngesonto lachiya umonakalo omkhulu kakhulu kulelo lizwe. Okwamanje ke sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umnumzana Joe Biden onguye owanqoba kukhetho lukamongameli uze wakhetha abaphathintambo bakahulumende wakhe abakhangelelwe ukuba kuhulumende ozabunjwa ngenyanga kaZibandlela. Ukuhlaziya uluhlu lwabaphathintambo laba sicocele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, yena othi iningi labakhethiweyo liyajabulisa ngoba bengabantu abazasebenza okuqotho.
UJoe Biden watsho vele from ekuqaleni ukuthi yena i-cabinet yakhe izo representa ama-Americans wonke, and sikubonile ke lokhu ngokuqala just nje ngalaba abayisithupha asebakhethile ukuthi babe ku-cabinet yakhe. Simbone njengoba uchilo, simbone efaka umama uLinda Thomas Greenfield e-United Nations, okuyinto enhle kakhulu leyo ngoba ngumuntu omsundu, ngumuntu omnyama, and uzokhulumela uzorepresent i-United States e-United Nations, and sikhangelela ukuthi ama-policies akhe azonceda kakhulu izizwe zonke ezilwisa i-democracy ezifana lathi aboZimbabwe lamanye amazwe ase-Africa. So kuyinto enhle kakhulu lokhu sikubone kwenza. Sibone njalo efaka futhi umama wesifazi ku-National Intelligence u-Avril Haines. Okuyinto ebingajayelekile leyo ngoba besibona abobaba esikhathini esiningi kade beku-National Intelligence. So kuyajabulisa kakhulu. Okunye okujabulise kakhulu lokhu sibone efaka umuntu ubaba u-Alejandro Mayorkas oyisizalwane saseCuba ukuthi kube nguye usecretary we-Homeland Security. Lokhu kujabulisa kakhulu ngoba siyazi ukuthi i-Homeland Security yiyo edila ngendaba ze-immigration, and siyazi ukuthi lapha silama immigrants amaningi abuya ama-Hispanics. So kuyajabulisa kakhulu ukuthi labo bazothola i-representation ku-cabinet ngoba sibone behlukunyezwa kakhulu ngesikhathi sikahulumende kaTrump lapho abantwana ade behlukaniswa khona labazali babo e-border. So kuyinto enhle kakhulu yokubona umuntu owesi-Hispanic ethatha over i-Homeland Security, and ngokokuqala lokhu akaze kwenzakala. Sibone futhi eletha back uJohn Kerry ukuthi abe ngu-climate secretary. Siyazi uJohn Kerry wayengu-secretary we-state ngesikhathi sika-Obama, and uJohn Kerry nguye omunye wabanye ababhala i-Paris Climate Agreement. So iyajabulisa kakhulu i-cabinet kaJoe Biden so far.
Ubona njani wena indlela eyenzakala ngayo ukuthi umnumzana Biden obeqale wavinjwa ukuthi aphiwe intambo zombuso?
Njengoba sisazi ukuthi wonke ama-cabinet secretaries lawa kumele aqale avunyelwe yi-Senate ukuthi ba-appointwe, and kukhona ukuthi kungaba lodubo lapho ngama-Senate ngama-Republican senators ngoba abaningi bakhona kubathatha isikhathi eside ukuthi bavume ukuthi uJoe Biden nguye owinileyo ngendaba zokuthi uTrump ubegijimisa eyakhe i-agenda yokuzama ukucilibezela kulolu khetho. Sithi yena nguye owawinayo even though kusobala kumuntu wonke nje jikelele ukuthi wadliwa, and wadliwa ngezinga elikhulu kakhulu. I think i-behavior kaTrump izo create ama problems for uku-appointwa kwalaba abantu e-Senate ngoba kuthi ukuthi ngezinye indlela kule doubt engqondweni zabanye abantu ukuthi uBiden wawina ngempela, since njengoba uDonald Trump lamanje nje sikunje ulokhu engakavumi ukukonsider ukuthi wadliwa. kodwa siyazi ukuthi thina ama institutions awe America aqine kakhulu ukuthi akula umuntu oyi-1 noma ungumongameli awulawo amandla ukuthi ungenza umathanda, unlike lokho esiloku kubona kusenzakala kuma banana republic o kwamazwe lapho i-democracy engaqinanga kakhona, ulapho upresident ayenza khona umathanda noma mayengatshontsha ama-elections wonke umuntu uphomba ukuvumelana lakho. Lapho e-America I think kulama institutions aqine kakhulu. That's why isibona nje noma uTrump engafuni ukuvuma ukuthi udliwe, kodwa uJoe Biden yaqhubekela phambili ngomsebenzi okubusa uteka over. Now useyaphointile i-cabinet yakhe and iyajabulisa kakhulu i-cabinet yakhe ayaphointileyo. So sizobona ukuthi ama-Republicans azobehave kanjani kusenate masebenzi kumele ukuthi ba-approve lawo ma-nominations kaJoe Biden.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseVirginia.
Hello.
Yeah, what do I say?
How can I help you?
Lo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Obe ngumgcini sihlalo ogatsha lobesifazane kubandla le MDC Alliance kobulawayo uNkosazana Tendai Masocha usesuke esikhundleni lesi kulandela ukuvela kwengxoxo yakhe lesinye isiphathamandla sebandla. Usokubhubhe omunye njalo umuntu kobulawayo ebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Nesikhathi nani lababulawa yilo mkhuhlane kobulawayo lokhu liqansa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilako ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.